Endabeni zethu lamhlanje. Kubi ukuthi unkosikazi Grace Mgabe uchaya amantombazane kwele South Africa awathole ehoteleni okuhlala khona abantwana bakhe. Umsekeli kamongameli u-Emmerson Mnangagwa uhanjiswe esibhedlela kwele South Africa kulandela ukugula kwakhe esemhlanganweni we-ZANU PF. Unkosikazi Shivai Mahofa oyisiphathamandla sikahulumende kasekho. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngosuku lwamaqhawe eZimbabwe olwe Heroes Day. Sizalethulela lezemidlalo. Ku-Livestock lamhla sixoxa ngosuku lwe Heroes Day lithi ngalokho. Thumelani imilayezelwane ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.